Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingaya livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-29 Mpalakazi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lincoma imuli kamoyi uMo Blessing Ali ngokuvimba ukungcwatshwa nkulu kukaMo Blessing owabulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngabezane uPF kunyanga eziyisithupha ezedluleyo.
Uma bona sebefuna ukubeka umuntu sese, izihlobo zingakwazi, abatwala bengakwazi, yinto eyingcwala esintwini.
Osomabhizimusi bedolobho le-Victoria Falls bathi inzuzo yabo ayisakhuphuki njengenjayelo ngenxa yokwengezelelwa kwemali abantu okufanele bayikhuphe nxa befuna ukuyabona amanzi omfula uZambezi.
Because you have a rate in the rainforest, in fact, consulting the community, consulting even the stakeholders.
Umbiko ogatsha lwezomkhathi othi uza kuna izulu elikhulu ngasiphi isikhathi usudale ukungahlaliseki kubalimi. Silengxoxo lomlimisi osethulela izixwayiso.
Asihlakuleni, asifakele umfundisi waphezulu, kodwa umfundisi waphezulu siwufaka nxa izulu linile kuphela kulobumanzi obeneleyo ukuze imfundiso lo uyifertilizer le isebenze kuhle.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lincoma imuli kamoyi uMo Blessing Ali ngokuvimba ukungcwatshwa ngudlu kukaMo Blessing owabulawa ngabacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bebandla lezanu PF kunyanga eziyisithupha ezedluleyo. U-Ali olokhe engakangcwatshwa ngemva kokubulawa ngesihluku ngenyanga kaNhlangula nguPius Jamba obikwa wamthumba wambulala wamquma umzimba wamphosela emthonjeni kanina eJidungwiza. Abantwana bakhe bathi kasoze abekwe nxa abenza unina isihluku bengaxolisanga. Kesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Inkeme inkeme insindaba ichiye bathondala abadala. Lokhu uMo Blessing owabhubhayo kulezinto eziningi ezibuhlungu. Waqunywaqunywa walahlelwa emanzini. Abantu bathi bayamkhala babotshwa batshaywa babulawa. Abanye babotshwa 16 lanamhla lokhu uJob Skala igqweta libotshiwe. Namhlanje sebezama futhi ukumbeka sese ukumfihla bamlahle. Njengenja izihlobo zingekho hathi siyabonga umni wabo kaAli labantwana bakhe baphumelele banqaba ukuthi ebekwe ngaphandle kwemvumo yakhe. Yikho sibona ngani lokho yi-development engcono. Sesifundile ukuthi iZANU PF ayilandeli umthetho, ayilandeli amasiko abantu, esithi cultural norms. I-constitution yeZimbabwe ikhuluma nge-cultural norms, lokuthi abantu bafanele benze abakufunayo lokukholwa kwabo. Uma bona sebefuna ukubeka umuntu sese, izihlobo zingakwazi, abatwala bengakwazi, yinto eyingcwala esintwini. Yikho ke thina njengebandla le-CCC sibona ngani iZANU PF ingasikhandeli umthetho omutsha, umthetho ngowe-constitution. Yikho ke ukuthi umuntu uma ebulewe akulandele i-forensics experiments, forensic analysis, kwazakale ukuthi ngobani njalo ubulawe yini. Ngalokho thina sithi u-Ali uzangcwatshwa uma izihlobo sesutsekile ukuthi bakubona njani njalo ugqetha wabo uJob Sikhale ngaphuma ebacebise njengomuntu owazizomthetho kuhle khathesi sebefuna ukumtshontsha bambeke busuku lona libaleli aliboni ukuthi into le inkemenkeme sindaba ijiye yikho ke mahlabezulu silani njalo silokhu sisebenza lemuli kaPlimo Blessing Ali sisebenza lemuli kaJob Sikhala sisebenza labantu bonke abanyathime ababotshelwa ababulawa bebulawela ukuthi bazikhalelani ibazelila isililo sika Mo Blessing Ali ngalokho sithi uinti izinto ezimbi zonke ziyabalandela akuna ngitsho lento oyifaka emgodleni lempondo ongayifihla bangathaba khathesi kodwa achibo into embi iyalandela umnikazi konke lokho abakwenzayo kuzabalandela siyakhala asisidanile kodwa siyamangala ukuthi ibandla zano selingenwe yini selifuna ukubeka umuntu imuli yakhe ingakwazi siyabonga
lathi siyabonga ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla lesicc Osomabhizimusi bedolobho leVictoria Falls bathi inzuzo yabo ayisakhuphuki njengenjayelo ngenxa yokungezelelwa kwemali abantu okumele bayihlawule nxa befuna ukuyabona amanzi omfula uZambezi aludumo kulindawo osukubangela ukuthi bengabuyi ngobuningi babo njengenhlala yenza. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile emhlanga weStudio 7 ayiqhube lomunye walaba osomabhizimusi umnumzana Lawrence Ndiweni.
Usually ngoDisemba we always have ngamalocals ethu ayiwa sivakatshelayo nama-South Africans. But this time South Africans were not that much. It was just local in the hotels and a few from Europe, of course.
Imgwaqo ilungile yini? Amagesi awacishwa amahlayana lamanzi akhona yini ukwenzela ukuthi zethekele zihuke
ya kwama imigwaqo ngathi yiyo kuphela into elenkinga elenkinga experience because our roads are not imigwaqo ethu ayilunganga to drive from here to Lawa especially when you pass a place called Lubange to siyafika ewanke hey the road so bad a lot of potholes then if you go to ewanke you hamba ubona ama potholes here and there until you reach Bulawa. Ngatsho nje ukuthi imigwaqo yethu iseka amanye abithe iseka because you are getting water out of some problems amagesi this past month amanzi ngifuna ama-fault to the electricity sinedrobholi ngala manzi but for okwalezinsu ngibonaka that there's a lot of improvement in terms of service.
Siyabona ukuthi esikhathini esedluleyo ukungabi khona kwezethekeli bekubangela ukuthi kuvalwe ezinye indawo lapho abantu abasebenza khona sesikhangela amawetela lezinye indawo abantu bayenelisa yini ukuziphilisa abaqhubeki belahlekelwa imisebenzi.
Imisebenzi ilahlekile kakhulu eminingi ndikezethe ukuphika kesi abantu abakhona emahoteleni amahotela agcine sehaya ama-casual abantu abazabe bebengena kuma-contract nxa khona ukuthi imisebenzi yangikhona imlutshwana employment abantu abayemploy abaqhashwe permanent I think ama-companies abe khangele khona ukuthi sometimes i-interview yabo ebuyayo
umuntu nje makhaza ongala bhizimusi uphila njani abathengisa ama-curios kuseselo muntu yini othengayo emgwaqweni.
Lapho ke lokuzima ngathi idolobho lethu vele is a tourism industry whereby siphila ngama-clients nxa ungela ama-clients abantu baphila nzima and uzathola ukuthi la i-service delivery ifuna isiba affected because a lot of people are not employed and they say a lot of people they're no longer benefiting like what it was happening before ama-queue ebuya khathesi hhayi kulenzaka sibili abantu balamba in terms of unabuyi wa makiwa because industry today is very industry ya makiwa kutu 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 ukwezi ama rate ungena ku rainforest impact consulting the community start consulting even the stakeholders start communicating again consulting the captains of the industry look at the amount of people to pay $10 ukuthi ukwezi okusay $10 kuyabe ubeyini osuke kwakuphela kwakwazi kwamanje ukuthi what improvement yenziwe kuyenzeka kulabi. Now it will be next card even during this time is upon a river this year my if you can get them four times a day to come to the beer won't get it but nowadays how it has to pay it from 7 to 10 to rise from a local hey that's ridiculous and I want to full member and full member I want but you are not being considered and you are not being consulted in most of the things that are taking place in the country. You know, yini manje lapho mina babaphothe basibuze ukuthi kuyayithi yini ukuthi sisikhwele umthetho ukuthi hayi akuyayithanga ukuthi ngoba kuyathi iyathenga sokuthi ama toys angavuyi la ngayivuyi la kanjena ku rainforest lapha akuyiwo vele the most attractive place ezithola force abantu bazive kuyo all the way from wherever they're coming from.
Lo ke ngumnumzana Lawrence Ndiweni usomabhizimusi wedolobho leVictoria Falls obexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Umbiko ogatsha lwezomkhathi othi kuza kuna izulu elikhulu ngasiphi isikhathi sokudale ukungahlaliseki kubalimi. Abalimi abaningi bebesaphakathi kokuhlanyela kukanti abanye bebengakawuqalisi lumsebenzi ngokusilela kwenhlanyelo lokungani kuhle kwezulu kwezinye izigaba. Izolo iStudio 7 ixoxe lomqondisi wohlangothi lwezokulima olwe Agritech enyakatho eMandebeleni umnumzana Dumisani Nyoni eqwayisa abalimi ngezilimo kanye lezifuyo. Lamhlanje uNyoni uqhubekela phambili ngezixwayiso zakhe kubalimi.
Isilimo esinengi nginanzelela njalo ukuthi lokho esilapha emadolweni kusiya ngaphezulu kumbe ngaphansi. Yisho isikhathi njalo kumele ukuthi ngabe nxa sithola imkhizo sifake umvundiso waphezulu esithi top dressing. Isincedise ukuthi sona sesilimo esilaso sikhule kuhle sibe lakho ukusipha isivuno esihle.
Limi sinyoni kuyini okunye okungaphathisa ukubana abalimi babe lesivuno esihle ikakhulu ngesikhathi sezulu eliningi.
Asihlakuleni asifake umvundisi waphezulu kodwa umvundisi waphezulu siwufaka nxa izulu linile kuphela kulobumanzi obeneleyo ukuze imvundiso lo i-fertilizer le isebenze kuhle.
Labo abagcine izifuyo mlimisi bona benzeni ukubona ukubana izifuyo zabo zigcinwe kuhle ngesikhathi sezulu.
Nxa siphuma ezilimeni singena esibayeni asiboneni ke ukuthi kona siyavikela ubudli bemkhaza. Imkhaza kade esiyebhahileyo ichamisele kakhulu njalo ivame ukuthi kuyona linyanga esiyangena kiyo zibandlela silahlekelwe izifuyo eziningi zibulawa ukungadibhi ngenxa yemikhuhlane ememethekiswa imkhaza.
Ngaphandle kokudibhisa izifuyo kuyini okunye okungenziwa ngabalimi ukubona ukubana imikhuhlane yezifuyo kayimemetheki?
Asiboneni njalo ukuthi lapho ezibayeni izifuyo zethu ezilala khona akuladaka okungenza zigcine kusiba lomkhuhlane esikuthi yi-foot rot ukuthi ziyabe zibola enhlagwini lapha. Kungaba zimbuzi kungaba izimvu akuthandi ukulala edakeni kumele sibone ukuthi yakwenqabela lokho. isikhathi kasikasichiyi isikhathi lapho okumele esikwenza kathesi kusikhiphe kwehlukanise ukuthi siyalamba yini kumbe siyahla ukuhlakula ukuvikela ubudli lokuthi nxa sisahlanyela sihlanyele izilimo lezenthezi futhi amasinyane kakhulu amabele lenyawuthi osunflower lako sugar beans labo cowpeas indumba zethu zesintu ukuze phela singafaki amaqanda ethu esitshene sisodwa asizameni balimi singadela asiboneni ukuthi ubudli siyabunqoba kuqakathekile ukuthi umlimi abe hamba ensimini yakhe ngaze kube kuyachisa vuke ekuseni uyehlola ubuyele futhi emini yantambama ilanga selipholile uyehlola ukuthi isilimo sakho akulabudli obukhona yini.
Hello ke ngumnomzana Dumisani Nyoni umqondisi ohlangothi lwezokulima olwe Agritech enyakatho yemandebeleni. Uma manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi amapholisa asebophe abatshayeli bemota ezinkulu ebezithwele amatshe aligugu athiwa yilithium amele athengiswe nguhulumende kuphela. Amatshe la enjiwa emtoko. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi umsitheli umnumzana Henry Majiri usexwayise abadabuka esigabeni semandebeleni ukuthi basebenzise amahofisi asezigabeni zabo. Kulokuya minyezelana ehofisini yakobulawayo bedinga amapassport. Kubikwa indwendwe zemahofisini la amapassport zizinde okwesabekayo selokhu kwaqala ikhefu lekhisimusi. Okwamanje ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngaseChina. Ingcwethi kwezempilakahle zibikwa ziphakathi kokucubungula ukuthi ukuqonga kwenani labaligciwane le-coronavirus kwele-China kungaba kubangelwa na ngumkhakha omutsha waleligciwane. Siziphethe ezakwamanye amazwe ngeze-Italy. Uhulumende usecothoze ele-Iran esithi kumele lime ukulengisa. Abaphikisa uhulumende likhulumisane labo. Leli lizwe libize omela isigodlo se-Iran ukuthi azochasisa ngokulengiswa kwabatshengiselayo. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibona ku-Studio 7 njani badala khona ngapho siyacela ngapha ngicela bakithi bakithi ngiyacela lindumezele i-news izindaba ngicela izindaba bantu benkosi ngiyacela ngumusa ngiyacela sibili badala ngiyacela i-news izindaba zesindebele ezikusenda ezantambama ngabe senza le-live talk lindumezele uNdlovu ngapha eNgwalathi tenda iNdlovu eNgwalathi enka kwesikokofo ngiyabona.
Studio 7 elinjaneli basakazi labalaleli ngokhethwe bebe ngikhuluma ngiseGaborone Botswana. Basakazi ngingathaba kakhulu umlayezo wami ungadlalwa mpela uzuyefika la kumongameli welizwe leZimbabwe uEmerson Mnangagwa. Basakazi kulusisi ukuthi ilizwe lifile livuthukile linjana iyouth kayila msebenzi ama industry afile umnotho usuthintithekile ilizwe alilamali kule depression nje lokungena eZimbabwe kodwa umongameli welizwe ungani lokho kakuboni but ngithi mina usethethe injongo yakhe wayifaka kuma opposition ubhizi wethuselana nabantu beMRP uthi uzaphungula emalanga bemhlabeni engubani yena ngoba injongo elwelwa yiMRP inkulu kakhulu kwedlula umnanga kwakundizana uKhefu ukufakazi bukhona lokuthatha injongo yakhe ayifake kuma opposition parties. Ngiyabonga
sabingelele umsakazweni sibonge ngokusiphathela umsebenzi sifinyelela abalaleli bomsakazo ayi siyadangala kakhulu ngesiphatho sama opposition aseZimbabwe ephathwa yi-ruling party leZANU-PF ukuthi umqondisi mo-president we-MRP usinde ngokulambisa. Bafuna la bemkenadele ngendlela ababambe ngakhona uJob Skhala for almost umnyaka wonke. Umbuzo wami usekutheni nje ngicela ukubuza ukuthi bangathola nje impendulo kulamadoda ezanu bona bonke nje abakhulumela izanu ukuthi i-opposition kulela lizwe bayithatha kanjani ukuthi ayivunyelwa yini ukuthi ibe khona. Maka ukuthi bakwazi ukuthi i-opposition ayivunyelwe ukuba khona kuhle vele bakhulume nje obala ukuthi i-election ayikho kuleli lizwe ngoba akusizi ngalutho ukuhlala bethu benze i-election. Abantu uma befuna ukukhetha umthandayo lowo muntu abamfunayo bona bamginadela bamfaka ejele.
Sanibonani kustudio 7 ilivuka njani. Siyabonga kakhulu, sibonga uNkulunkulu osigcinileyo kwaze kwabalana sesilanda unyaka ka-2023. Kati kunela migama ngu-Adolf Shaba. Into engithanda ukukhuluma ngayo nansi ile ndaba kaPaul Nyathi lo. UPaul Nyathi ma kukhulunywa ama-accident uyatholakala, ma kukhulunywa ngama-political thing, political violence yabe senzeka kubo-CCC, kubomthwakazi akatholakali. Kati yini inkinga yakhe? Ngoba every time kungaba lenye into nje ephuma endleleni njengokuthi ngakule zanu ingenele phakathi, wafonela kuzothiwa hhayi kaphendulanga ucingo lwakhe, kuba le nkulumo nje ihambisana nale. Sengimuzwe kule ndaba ze-CCC eziningi lapho kwaba kusenzeka. Nansi le ndaba kaqondisi moyo la utholakala engomuntu ongaphawuliyo, kodwa manje sesimuzwe ekhuluma kustudio 7 Ndebele shona lapha ephawula ngengozi. Kanti maso sokufanele akhulume ngezinto ezenzakalayo politically, kasatholakali.
Salibonani Mahlabe Zulu ngezindawo ezijineyo. Okhulumayo igama nguMeluleki, uhlala ngiseJoza eDipsloot Extension 6. Shukuthi ke ngilabafowethu lapha ababili, omunye igama lakhe nguSamyeli, omunye nguMthulisi. UMthulisi ubuya eZimbabwe, bese kusithi uSamyeli
uthobuya kubanje kukhongo.
USamyeli ubuya eCameroon. So sicela usizo lapha kubantu bakithi. Okumphatha ubuhlungu kakhulu, uSamyeli ngila endlini but uMthulisi usegangeni okwaleli thuba. Nizulu liyana ngenxa yobuncane bantu besipesi sendawo. So akade ngicela ukuthi abafowethu abangaba nosizo bengasikhontakta kule namba u 0787489350. Ngizobuya ngiphinde, 0787749351.
Angibingelele kustudio 7. Ithi sanibonani badala bonke. Ngithi hayi, mina ngithanda ukukhuthaza abadala, ngithi badala fumani kuleli qembu elibusayo, aniboni niyahlupheka ngani? Fumani nihlupheka kanjani ngaleli qembu elibusayo anamhlanje? Lekho nihlupheka kodwa likho elithi phambili ngezanu. For yini zaninceda ngakho kumanje elihlobo nirobha bedlala ngathi? Fumani kuzani singene kumthwakazi, sizimele nefisodo. Yiyo nje indlela ezoba ngcono eZimbabwe. Ngaphandle kwalokho angeke kuzokulunge badala. Ngithi wonke umuntu ongumuntu omdala owesiNdebeleni owomthwakazi kontela izani, yiyeke lamashona. Amashona alisiza ngani? Ngiyabonga ngobutho lo.
Salubonani basakazi bakastudio 7. Salubonani, ngiyalibingelela. Ngiyalibingelela ngomsebenzi omuhle. Lonke ngilibingelela lonke. Unkulunkulu sengade ngaligcina. Akula lokhu zini ngalunga ngokulima eZimbabwe. Lapho ukulima kwathathwa kwafakwa amahovedi, wakhutshwa abantu ababelima kuhle emapulazini. Into leyafakelwa abantu laba abasima pulazini la ngiyibona. Kathesi ungakhangela yibo ababelima amakhiwa eseplazini, kumbe abantu babeseplazini ababekhona emapulazini kudala yibo babelima. Kathesi abantu abafakwayo sebefakwa zokufakwa amahoveti, amahoveti angikhona angena ngamadonki la ngenkomo, bayihluleka khona ukuthi bona ukuthi belima amabele befake GMP. Gaba yihlula sibuthi efaka amabele GMP. Bona badinga amabele GMP. Istate bona bahambisa amabele GMP. Yiko kwabulala iZimbabwe ukufaka amaoveti la ayihlule ukulima. Kathe silaba basemaplazini konke ngawufulumente yabalandelela lalaba abakhangela izinyamazana. Bahlezi bazidla bogcwela amawayili akula ngisho le nyamazana ethelelwa amazi vele akula uhulumende ngabalandelela bephumela ababantu ibayabona iZimbabwe ivuka. Ngiyabonga, ngicela ukuthi ilokhu ze iplay audio yami.
Yebo Studio 7, yebo Studio 7 unjani la? Ya. Ale ndoda omnanga kwinjani ikhanda layo? Ziyasebenza kodwa mbasebenzi. Ufaka kumele ungawuchonga ukuvela tathe lapho. Sizo umnanga kuhambe elifini. Yawa hambe elifini. Abamba uthiwe ngama ejajika ngojanuwari lapha vele ambamba ambambe. Ngoba sikhathele ngale mfele le mama.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi 202-465-0318. Ukwezemelika, umthethwandaba usumise ukuthi umthetho ovimba abangela maphepha ukuthi bangene kwelemelika othiwa Article 42 ungazesulwa. Lumthetho wethulwa umnumzana Donald Trump esangumongameli. Ukuhlaziya loludaba siqoqele olandela izombusazo welemelika umnumzana Tim Muringai.
Indaba ye-immigration lathi siyakwazi ngoba lathi singama-immigrants. Lalo ilizwe le-America labunjwa ngama-immigrants. So sesikhuluma ngendaba zokuthi singakhangela ama-southern states wonke siphuma e-California, New Mexico, Texas, lamanye amaningi. Hayi, Mexican country kudala kwabo. So ama-borders afakwayo lawa siyakwazi ukuthi ngendaba ze-colonial conquest story rule abantu babefaka ucingo lapha abacabanga khona ukuthi amaborder afika khona. Sesibuye okwakathesi sibona ukuthi abantu ababehlala lapha ababevela eMexico, ama-Mexicans abanjwayo within the border wars, babelezihlobo ezazi across the border. So vele lokho akusoze kuphele lanini lanini ngoba siyakwazi ukuthi kulokudlelana between iAmerica, iCanada, leMexico. Siyabona ukuthi ama-industry amaningi anjengama-company anjenge-Ford, Chrysler, lezimota lezi, lama-manufacturing plants amaningi or for ama-company amaningi from America are based in Mexico. Siyabona futhi ukuthi abantu abasebenzayo lapha emakhishini balungisa izinto zezindlu, ama-contractors, ama-roofers, bonke bavela khona ngale Mexico ngoba siyakwazi ukuthi abantu abaningi jikelele abayamelika abafuni lawa ama-minor jobs. Abuzungu and usebenzisa amandla. So abantu beMexico bayabuya bezodobha amatamatisi from ama-farms ku-industry yentsanga or imbanje. Yibo ababuyayo bekhetha ama-seeds bewafake kuma-manufacturing plant. Yabona in a lot of industry lapha, dishwashers, cleaners, and many ancillary industries ama-Mexican manengi. Ngoba bona babuya lapha belungisa izimali zabo bebuyele ekhaya ngoDisemba bayayakha izindlu zabo.
Abebandla lama-Republicans bathi umongameli Joe Biden uyehluleka ukulungisa udaba lolu olwe-immigration, uTrump wayelulungise kahle. Wena uthini ngalokho?
So ukuthi into le izaphela kathesi hhayi angiboni. I-program eyayilethwe ngu-President Trump ekhulunywa ngama-Republicans against ama-Democrats, it's an edict or a presidential order ngoba kwakule COVID. So wakusebenza ngasona leso sikhathi ukuthi hayi kungabi labantu abahambayo between countries ngoba sasikwazi ukuthi umhlaba wonke jikelele wawuvaliwe, you could not move anywhere even within the country itself. So khonokho kwakuyenza ukuthi ba mitigate ama cases e COVID, but hayi leyo is not the final solution. Into esiyibonayo ama Democrats abayikhulumayo is i bipartisan bill elidila nge immigration linika abantu izincwadi zokuhlala lapha abasebehlele lapha for many years bengakwanisi ukuyisebenzisa the facilities ezikhona ngoba abalancwadi ezilungileyo. So ngibona ukuthi kulokudonselana ukuthi ama Republicans afuna ukufaka icebo lika Nomzana Trump lophonga uvala i-border, khonokho akusebenzi ngoba sabona ukuthi i-industry njengalapha engihlala khona e-Ohio they lost billions ngoba kwakungela abantu ababeza kuye uzosebenza ama-farm bedobha ama-strawberries lama-pears lani in the regular farms. So a lot of farmers lost ngoba kwakungela abantu.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazwe welemelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esesigabeni seOhio. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla leCCC lincoma imuli kaMuyi uMoblessing Ali ngokuvimba ukuthi angcwatshwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Igama nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.